Well, okuyiqiniso ukuthi udaba lwemali njengoba usitsho khathesi vele awukatshengisa ubukelo. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile kunzima. I-US dollar vele awusozuyithole nalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqansile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi uyade bethengisa ama-170, nqawule 100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqanga nsuku zonke. So iqiniso nelikhona ukuthi uminister omutsha ngibona ngathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo ama-price aqansile okwenza ama-price aqansa kuyatshengisa ukuthi imali amabhondi ethu asephela amandla nxa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminister abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyana esike sezwe kathinta lapho ikhulunywa ukuthi yena isifiso sakhe ukuthi ahlakhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yimpendulo.
Ye, kodwa labanye lakho bayakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kathesi uhlupho lube khona ukuthi umuntu ole-US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayibhinga uyayithatha ayifake emcamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyi-chip leyo leyibhondi eyisikhozela uhlupho. Abantu bona abagcine i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise and nxa sebeyisebenzisa bazayibhenga futhi bengayibhenga nakhola imali yani siyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi i-US dollar liqinise khona ebantwini ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola lobo iyimalini uyayithola. So kusegcekeni imali yani khona. So ke asikhubeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa yibhondi le sifake imali e-right kube iyezidlayela kumakhethi ngileshiwa futhi lama-price azozacansa ngoba kathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima ukuthi ubhajethi imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawazi ngoba nxa ule bhondi iba nganeno nxa uswayipa iyabe isiqansile nxa ekhona le yesto yanxa abantu bengayisebenzisi i-price iyabe ilo. So asoke sibe le live elirana kanjalo bona abantu imali yabo nxa behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga ngenyanga abantu abasoke kubaphathe kuhle mbona ngathi ilizwe lethu alilungiswa khona pha.
Kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqhathaniswa lokukhwela kwentengo yaso?
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okwenziwa zibe ziqansa siya phezulu abantu benza ngabomo abantu bebhizinesi bayakwazi ukuthi nxa usufuna ukuthi i-commodity uyithengise ngemali ephezulu bale system yokuthi bayayicatshisa bengayicatshisa nxa sebeyiveza kancane bekutshelile hayi lami ngiyithole nzima so sebekhweza iprice. So ikwase kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi lamathi khansake kule bhondi kulani kulani kuzenza ama-price aqanso okunzima uyakufika amayogarajeyo ngelafuel of late. So ngumbuzo ukuthi kanti indaba ifuel ngeke kodwa uhulumende uyasethi ifuel ikhona and khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiyakhona indlela yakhona yinhle as long as singalungisanga indaba le yemali ngiyayibona ukuthi i-inflation isisibulala.